So we see card descender bago VOA Njebele.
Lami ke ngithathe leli thuba ngibonge uTanonoka Wande wobesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 1 Lwezi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ithi izaqinisa inhlelo zokulondoloza ukuthula elizweni kulandela izehlakalo zodlakela ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lwama-by-elections ezigabeni ezehlukeneyo.
Siyafaka njalo sabafundisa ukuba bengenza lokho esidinga esilungu i-early warning, ukuthi nxa kule ndawo okuyabe kukhanya ngani kungalumetheka kube lo msindo kumbe kube lokulwisana okungenzakala, bakunanzelele kusesemasinya.
Ivandla le-CCC lithi ivandla elibusayo le-ZANU-PF yilo elaqala ukukhankasela izijeziso zama-sanctions ngesikhathi sombuso wabamhlophe, kodwa namuhla selisithi izijeziso lezi zakhuthazwa ngabe-CCC.
Ubaba uMthwanga laye ngo-2017 waphuma mhlophe etshela uMgabe sithi engacathi ngama-sanction. Uma uMgabe engazi kulungisa into zama-sanction, kachiye ubupresident.
Ababanjwa umkhuhlane wemvukuzane elizweni basengozini ngoba imitshina yokwehlisa izinga lomkhuhlane kumbe ukwelapha ayisebenzi.
I-mammogram yangkhona kayisebenzi. I-chemotherapy kufanele ukuthi wena njenge-patient uhambe uyezithengela. I-radiation therapy kayisebenzi. So kuyafana lokuthi vele konke kakusebenzi.
Imbongi elodumo u-Obed Dube ukwelethi Ghana lapho wanxuswe khona emcimbini wabasakhulayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umanyano wamabandla ezokholo oweZimbabwe Christian Alliance uthi usuqinisa inhlelo zokulondoloza ukuthula elizweni kulandela izehlakalo zodlakela ngesikhathi nxa kuqhutshwa ukhetho lwama-by-elections ezigabeni ezehlukeneyo. Umqondisi walinhlanganiso umfundisi uSenis Banda uthi iChristian Alliance isebenza lohulumende, amanye amabandla kanye lezinye inhlanganiso ukukhuthaza amabandla ezombusazwe ukuthi engabangeli udlakela phambili kokhetho luka-2023. Asizweni echasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ama local peace committees ethu ngenxa yokuthi kube lobudlwangudlwangu njalo lokuba sesikhangelela ukhetho luka-2023 sebeqalisile ukusebenza beqinisa ukugcina ukuthula ezigabeni zabo ezehlukeneyo. Lokhu bakwenza ngokuthi okokuqala siyafaka njalo sabafundisa ukuba bengenza lokho esidinga esilungu i-early warning, ukuthi nxa kule ndawo okuyabe kukhanya ngani kungalumetheka kube lo msindo kumbe kube lokulwisana okungenzakala, bakunanzelele kusesemasinya njalo bangenele kukhulunyiswane. Okwesibili, luhlelo lokusebenza lama-political parties wonke sibafundisa ukuba kambe nxa bekhankasa bangakhankasa njani ngokuthula, njalo bangakhankasa njani behloniphana bengalwi. Njalo sibancedisa ukuthi wona ama-political parties ekwanisa ukuba lenhlelo abangazenza bebonke, njengalokho esakwenza nge-National Day of peace, okokuthi tibebe lesivumelwane sokuba bazakhankasa bengalwi njalo bengasebenzisi udlakela. Lokhu sifuna ukuthi kumemetheke kungene ezigabeni zonke zeZimbabwe. Njalo siyananzelela ukuba izeki vele yona ilakho ukuba isebenzele ama-political parties esigaba salo okuthiwa khona i-political parties liaising committees. Sisebenzisa khonokho siyakwanisa ukuthi singene sikhulumisane lawo ama-political parties ukwenzela ukuthi kube lokuthula kungabe lokulwisana kungabe lo muntu ozalahlekelwa impilo yakhe ngenxa yokuthi sokuze isikhathi sokukhe
liyaletha yini umahluko balilalela yini abantu ukuthi singabona izenzo ziguquka ubudlwangudlwangu ubunciphi kusiyafika ukhe
thina siyakholwa ukuba ama political parties ethu amalunga awo ngabomakhelwane ngabantu abahlalisana abakhonza bonke ngakho ke kuqakathekile ukuthi khonokho ukuthi singabomakhelwane kube into esiqakathekisayo kakhulu ngoba ukukhetha kuyabuya njalo kwedlule kodwa ke umakhelwane kasoza suke lapha hlala khona liyabe lokhu licelana isawudo licelana izinto eziningi yesesilenhlelo ezenza ukuthi bona ama political parties nxa bevumelana bekwanisa ukuthi bekhankasela ukuthula silabo sibebhode njengalokhu abakwenza emakhokhoba betshela izakhamizi labo bonke abantu ukuthi hhayi loba bezinhlanganiso ezehlukeneyo lalo ayenza uhlelo lwakhe kungalakula kungala kuchayana siyananzelela ukuthi lokhu ke ukuthi nxa kusiba lokhetho eZimbabwe kube lodlakela bese kusiba lusiko olukhona kusukela kudala ngakho kuyothatha isikhathi ukuthi lusuke thina sisebenza indawo yonke eZimbabwe kungabe kumbe lapha eMathabeleland eMaswingo iMiklands kusiya ngale eMashonaland siyabe sikhona sisebenza ngabafundisi uyiba abancedisayo kuyathatha isikhathi eside kwenzela ukuthi lokhu kulunge njalo ke lolu hlelo alwenziwa yithi sodwa njengababandla njengeChristian Alliance kodwa amabandla ayehlukeneyo enkolo ayayenza siyakwazi ukuba kulamabandla ayehlukeneyo alenhlelo ezehlukeneyo njalo thina besihlanganelela amabandla ngaphansi kwalolu phawu esithi thina iChurches Convergence on Peace on Conflict and Peace lapho esihlanganelana khona labeKatolika labeEcumenical Church Leaders Forum leZimbabwe Divine Destiny sikhankasa siphansi endaweni ezehlukeneyo nxa konke lokhu sesikuhlanganisa kuyanceda ukuthi kulethe ukuthula kulethe indlela ukuguquka indlela abantu abenza ngayo izinto siyazi ukuthi kulobufakazi obuthize njalo obuningi lapha de kumele khona kube le msindo kungabi khona umsindo lalapho ke sesizwe khona kuliwa ematobo einsiza le ndawo ezinye esiyabe sisizwa khona ukuthi hayi kube lodlakela siyahamba siye khona ngale kube lokuthula kube lokuzwisisana ngoba liZimbabwe ngeyethu sonke loba sibona izinto ngendlela ezehlukeneyo
lo ke ngumfundisi uSenis Banda umqondisi weZimbabwe Christian Alliance obeqoqa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekwobulawayo. Ibandla leCCC lithi ibandla lezanu PF yilo elaqala ukukhuthaza amazwe angentshonalanga ukuthi afakele ilizwe izijeziso zama-sanctions ngesikhathi sombuso wabamhlophe. Kodwa leli bandla lithi lamhlanje selisithi izijeziso lezi zanquswa ngabe-CCC. Kuyonale inyanga isifanda kuyigqiba kuqutshwe imicimbi embalwa elizweni kunye laphandle. Kusolwa izijeziso zenotho ezetheswa enye inkokheli yebandla lezanu PF kunye lamankampani athile alobudlelwano lebandla elibusayo. Wona amazwe angentshonalanga ayalandula ukuthi izijeziso lezi yizo ezibangela ukuthi umnotho welizwe ube buvilibana. Amazwe la apha njengezibonelo usizo abalupha ilizwe olwedlula izigidi ezimbalwa ngomnyaka. Ibandla lezanu PF lithi izijeziso lezi zakhuthazwa ngabebandla leCCC. Ngesizwe amazwe omsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda asithumele wona.
Batshela abantu amanga ukuthi ama-sanction abizwa ngama-opposition political parties kakhulu i-MDC isathungamelwa ngubaba uTswangirai. Okwakhathesi baqamba amanga njalo bathi CCC yiyo ebiza ama-sanction. Mahlabe Zulu liyakwazi ubaba okuthiwa ngu-Edison Zobho waye yi-spokesperson ye-Patriotic Front wagcina ekhuluma esemelela izanu ngokwa wayo ngo 1978 esithi amabi amazwe angananzi amalungelo abantu abhidlisa abantu abachaya omama atshontshayo ale corruption kakhulu lawangalandela i constitution abamathi ngama rogue states akufanele ukuthi bafakelwe ama sanctions yikho ke siyamangala namhla ukuthi izanu siphika singanayazi kanti bona yibo ababezwanana lamakhiwa eBritain ngesikhathi saleso yikho baze babawinisa ngo 1980 ngaba babe ngabangani bamakhiwa ubaba umthwanga laye ngo 2017 waphuma mhlophe etshela umgabe esithi engacathi ngama sanction uma umgabe engazi kulungisa into zama sanction kachiye ubu president namhla siyamangala ukuthi nguye njalo umthwanga sehlabela nsuku zonke esithi ama sanction abulala ilizwe basebeswele ukuthi bangabusa njalo sekhohliwe ukuthi kulama rec kulama video ividiyo yakhe ephuma mhlophe esithi uma siwehlilekile ukubhidliza ama sanction noma ukulwa nama sanction chiya umbuso uchiyele abafana abancinyane konke lokhu kuyabambana le philosophy le system yezanu lokukhuluma kwezanu ngoba izanu yi system kaso umuntu oyedwa ubaba uzopho laye ngomnyaka ka 1978 kwagcizelela kakhulu esithi ama sanction afanele afakwele ama government lawo angalandeli i democracy i rogue government umthwanga laye waphinda wangena khona namhlanje mahlabezulu sizamuli njenge triple c simele uzulu into yama sanction likwazi ukuthi yavela kuzanu izanu icatsha ngawo akula into enza ukuthi singaphumeleli ama sanction athiwa abantu abalutshwane hambane tiyazwa libone ukuthi batshontsha njani i gold lengoda esithi ngama diamond yikho ke lakhathesi ema factory amaningi avaliwe baletha indigenization act ethi umuntu omnyama akathathe 51% abanikazi bathathe i 49% kwabhidliza umnotho lokho ngaphandle kwakho konke into yabhidliza umnotho yi corruption
lawo ke ngamazwi esikhulumeli sebandla le-CCC umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasimanda usithumele amazwi la ekobulawayo Ababanjwa umkhuhlane wemvukuzane elizweni basengozini ngoba imitshina yokwehlisa izinga lomkhuhlane kumbe ukwelapha ayisebenzi. Umfufu yinyanga yokunanza umkhuhlane wemvukuzane yevele minyaka yonke. Lo nyaka kuqutshwe inhlelo ezithiyeneyo ebezinxwanele ukuphathisa labo abalomkhuhlane lo kanye lokulimukisa uzulu jikelele ngokuqakatheka kokuzihlola lokuhlolwa ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ubanjwe kusaselesikhathi. Kodwa ukukhathazayo kuswelakala kwemitshina yokuhlola imithi yokwelapha kanye lenhlelo ezinceda labo abasilayo. Ugeina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lowasinda kumkhuhlane lo unkosazana Thokozani Khuphe owabumba inhlanganiso ethiwa yiThokozani Khuphe Cancer Foundation enceda labo ababanjwa lumkhuhlane.
Udaba lwekhensa lunzima kakhulu ngokuthi ukwelatshwa kwangikhona buyadura ungaqeda ukwelatshwa akula i-post trauma services ezokuthi umuntu kufanele esambe through counseling and so on akule sikhuluma nje khathesi kunjenje impilo eyiyo i-public institution okumele ukuthi abantu abale cancer beyelatshwa i-mammogram yangkhona kayisebenzi i-chemotherapy kufanele ukuthi wena njenge-patient appointment uhambe uyezithengela i radiation therapy kayisebenzi so kuyafanda ukuthi vele konke kakusebenzi
nje isigulane sithola uncedo ngapi
okukhona ngokwama private hospitals lapho kubhadalwa khona amagqibhagqibhi imammogram kathesi $100 imithi yangkhona ekhemo icycle yodwa ikuma $200 lapho umuntu kwesinye isikhathi fanele uyenze ama 8 cycles njengami ngayenza ama cycles angu-8 usuka lapho uyenze radiation for 6 months so yona i-treatment yangkhona sikhuluma njenje kathesi ayikho what more lawa amanye ama post-trauma services akulantwe njalo sikhuluma njenje kathesi yizinto okumele ukuthi zilungisiswe
njani manje njengehlanganiso ukuthi lithole lolo sizo ukubana lithole leyo mchina lemithi edingakalayo
yikho sihlaba umkhosi ukuthi bakithi i-cancer isibulala abantu abaningi kakhulu kumele ukuthi ama-services wonke la abe khona kube lama screening facilities kube le treatment ibe available abantu ibe accessibility ibe accessible futhi abantu benelise ukuthi nxa bengabanjwa i-cancer bahambe esibhedlela bayelatshwa besile kodwa konke khona lokhu akukho so yizi izinto esibhizi sikhuluma ngazo yikho sithi abantu bakithi lingayekeli ukube lizihlola libe libamba bamba amabele kanxa kuyi-breast cancer ungathola kulento ongayizwisisiyo gijima uhambe uyehlolwa ngokuthi ingabanjwa masinyane ukwelatshwa kwangikhona kuchitile ingabanjwa isiku-advanced stage ukwelatshwa kwangikhona kuyadura yikho kuthiwa early detection of cancer saves lives
Lo-ke ngunkosazana Thokozani Khuphe osinda emkhuhlaneni we-cancer njalo engumqondisi we-Thokozani Khuphe Cancer Foundation ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Okumanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi kulesisebenzi esisebenza ukunonsela isibhubhe ngemva kokudubuka kwetanka kade elivala isikhala laselidubuka. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi izakhamizi zelobhengula West kobulawayo sezimanyene zabuthelela imali yokubhadala onogada. Kulandela ukuqonga kwenani lezehlakalo zobudlwangudlwangu elokijini leli. Leli phephandaba lithi kulabantu asebelahlekelwe imiphefumulo kuleli lokishi ngenxa yobugebengu. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngiyabingelela ku-Studio 7 kubahlakazi nabalaleli baka-Studio 7 ngithanda ukukhumbuza ujaha lo uGawule ukuthi kawuphendulanga umbuzo obewubuzwa yi-itatheli ukuthi kungani labo ababulala umo-blessing bangakaboni namanje kungani amalunga ezanu-P F ahambe ahlasela esililweni sikamo-blessing bangabotshwanga kodwa sekubotshwe amalunga e-TCC besethesha icala lokubangela udlwangudlwangu. Ngiphinde futhi ngibuze kuGawule ngicela ukuthi aphendule leyo mibuzo ayibuziweyo ebesiyaphendula lo wami. Ngisithi kuwe jaha Gawule kungani amalunga ezanu-P F ehambe ayafika esililweni sikamo-blessing olilunga le-TCC bebevele besiyafunani khonale phezu kokuba yibo abethesa icala lokulala uMoblessing ngicela ungiphendule leyo mbuzo oyibuzulo wena lo engibuza wona mse ngiyagcwalisa ukuthi Gawule angikwazi ukuthi ukhule okunganani bashaya ngaso sengibize babo Gawule ngibiza ngojaho Gawule ubothi ubuza umbuzo uphendule iqiniso uphendule umbuzo ungakulokhu ubambe uyeka ukukhuluma izinto ezingazwakaliyo ukhuluma ngokuthi izithandani yibabulala abathandayo akusebenzi lokho nachaza nje ukuthi kungani labo bantu bengakabona ene baqinisile uma kethi ubule ngabantu bezani phela ngisho izwe bebethandana kodwa lo mbuleleyo omthumbile wahambulala ulilanga ulilunga lezani phela lasaye ukuthi ubulele ubulewa ngabasekeli bezani phela so yekela nje ukuthi lokho ukukhuluma into engafali kunini abantu lokho bekhala ngawe izinto ozikhulumayo emsakazweni kodwa awuyeki awufundi ngani kuba indoda lekodwa ekukhuluma into ezwakalayo phakathi kumphakathi yabo okukhulumayo ngozinja ziyamkhonkhoza
Studio 7 ninjani Phumsiso kamoya la wasematope case emawe labantu basezimbabwe wase abasebutswana abahamba bayitoyitoyela ama-sanction ukuthi asuswe kwakusho ukuthi bahleli kahle ebutswana ngale kade basuswa yini ekhaya mabathi ama-sanction basuswe yini abasusa le ekhaya hhayi abanye abantu bayajabula se kushiswe lilanga uyale uyolwela ukuthi ama-sanctions asuswe kumnangakwo awafakwanga ama-sanctions to the whole of Zimbabwe bafakele nje abantu abawu-5 kuphela bezanu-p f senihamba niyotoyitoya leniyoma laphana shiswa ilanga nikhuluma ikhethi nikhishi zamagwebu nithi abasansi zibasusa nihlobene naye umnakakwa lolo hhayi bantu basezimbabwe ake nibe nengqondo mani hayi
Studio 7 ivuka njani lonke lo msakazi wonke hhayi sabezokugawulela abangani babo bazama ngayo yonke indlela funa ukusa abantu kani uma bengasafuni bazama ngayo yonke indlela kodwa hhayi kuzowaphelela sintu sithi ayikho iyaphapha yangahlali njalo akukho kuzalasta forever lapho kuzowaphelela khona bazosola bazicabanga ukuthi abantu bayizithutha ende njalo bebekwazi ukuthi bonke abakwenzayo konke lokhu bevika ngama-sanction angekho kuzagcina kuvelile ekugcineni ukuthi into yonke abayenzayo ba bayenza ngoba befuna ukuzinothisa bebulala abantu besenza yonke le nto abayenzayo ngiyabonga msakazi
Studio 7 salibonani livuka njani ye hhayi liqinise uchamisthelele okwamanje kusazothi ma kufika isikhathi sama-election adlile nto zoti mina-ke angivoteli ichamisa angivoteli vele emarat uchamisa uchild dlakulu akusuye umuntu ongaphathi bese ngisithi ngapha kubo enindebele hhayi mdala kukhululeka ungazange awulakuqala ungathi ma ukhuluma ungazanumumetha amaqabele ngwanashisayo khululeka sibili ugcwale ibhafu ukhulume njengabanye abantu ha kodwa iphathi yakho ma-emini le i-3 ya lizoba ngamaphini kuze kufike nini lizoba lokho lingamaphini emaphathi bese nibuya likhumala kithi khona lako mthokazi asingeke silive noma kungangenhlengabo
awu balaleli basakanyisa azamuke ngitshela abafuni liyabona mathi ngalifuna ukubona ukuthi ungxabano iyaphela ebantwini ababili abantu bengavela bevume lapho kule miseko ukuthi hhayi lapha kodwa kuye kukhona kuyesu kuyaphela kodwa nxa kuyukuthi baloke besalethi ngi-right alayithi ngifelwane two wrongweni ebontu right ehlale kuphi umuntu o-right uburong akupheli liyabona ukuthi nxanzama ukuthi ndincede nyangizwe lisapoti indaba yegrong ithi hayi upresident falangene president falangene beqalisa ukufoma i-brown wehluleke ukuthi angene kulise ekhanye ebisane wakwemukela kwabara namhla belibona khona engani se-right angene ungalungisa into wayiwonayo into wayiwonayo iyaluseka and ingani kuthiwa le into ahlwapho wazezophuma kuyenika amanye amazwe bemlungisele bengalasandla sakhona phakathi but nxa enguyo olusa ukukulungisa vele kukhohlwane ukuthi kulo muntu ozafaka ukuthiwo yikabo noma ngaze likusapoti nathi hawu right angene uright angene uright angene phela kodwa-ke nanzelelani la nto abantu balikhangelani nanzelelanini la nto abantu balikhangela njani noma nje liphunga ukuthi ikhohliswe yinto engahambi kuhle kodwa libone i-right phela sengimangala ngoba angaze ngizwe ngitsho kukodwa osoke kwakhulunywa ngizwa lima ukuthi hhayi lapha sikwaba yi-mistake konke liyakuyalila konke liyakuyalathi i-opposition opposition madoyakazi kibe useveli ukuthi sithole siyinika izinto zonke lezayikazi kuse ngitsho kuthi yonke le ayibusanga ngitsho kuyenalo wazuthi lijamisa kayikabusi vele kayitho singathiwa sibhlema abantu ababami into abayiba basentweni sani kasizeni ukuthi le bhayibhile itsho njalo ukuthi akukho ukuhlolelana ukuhlolelana kuhle like livume ayikhona ukwalao hawu lingabantu abanje njengalingani zathe sishona ngeke uzishona lo ngiyishona shona liyakhomente lishona lina libhlema abakini libuka amashona nto abanje
nango-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 siyacela ke balaleli lisithumele imilayezo emfitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala yonke ngoba isuka ibe mnenge njalo ingabamide eminye ingesenelisi ukuthi ingene kuhlelo. Siyabonga. Imbongi elodumo uObed Dube ukweleGhana lapho anxuswe khona emcimbini wabasakhulayo. UDube usanda phenduka elizweni evela kweleJelimani lapho ayenxuswe khona komunye njalo umcimbi. Sixoxe loDube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba lohambo lwakhe lweGhana.
Ngiyabingelela msakazi, ngiphinde ngibingelele futhi labalaleli kuzo zonke izindawo. Kuliqiniso sibili ukuthi kulomhlangano wabantu abatsha iAfrica yonke, iAll Africa Youth Congress iseGhana eAccra, amazwe wonke aweAfrica alabantu abakhona la. Umcimbi wakhona uqala namhlanje uyaphela mhla ka 5 November. Kusasa uyavula ngokusemthethweni, uzavula ngumongameli wakuleli lizwe owalapha eGhana, lami ngomu abamenywe yomeli Zimbabwe. Ngizohaya inkondlo, ngizahaya ku-official opening khona phana, eqeda umongameli yimi ngizangena. Ngizaphinda futhi ngifacilitate kumanye ama-workshop ngikhangela ngokwamasiko i-culture. Ngingathi njengamafithane yikho okukhona ngomcimbi lowo engiwulandileyo. Ngiyabonga.
Ungasitshela ukuthi ukhethwe njani ukuthi uye khona ngapho eGhana?
Iqiniso lami ngeke ngilitho, abantu laba ngibona ngani umsebenzi wami bawulandela enkundleni zokuxhumana. La umnyaka ophele obake baba lenye iCongress encane futhi eKenya bangibizile, kusho ukuthi bayalandela umsebenzi wami enkundleni zokuxhumana, ngoba ngabona lami sebengithumela umbiko ku-email bethi bangimema, basebengimema lami ngafika lapha.
Leyo ke yimbongi elodumo uObed Dube obexoxa ecingweni leStudio 7 eseGhana. Hayi, siyamtshayela ke ihlombe ejahele dala.
Thina singabantwana abancane labo uyibula babantwana bancane mama uyibina la abantwana bami mama uyibona abantwana bami bakaNkulunkulu uyibona abantwana bami abahlale phezulu mama uyizole izingane zikaNkulunkulu uyababo nabantwana bami bahlale thini bo uyiba abantwana mama
hayo pendu izi kanyesi. Kusizi mama, kusizi bu, hai mama.
Abantwana abancane lawo ke ngamambazo amnyama ama black mambazo besiqhubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30. Zikhona ke ezinye indaba. Igama ngu Chris Gande.